sicocosane ngemthetho esiyifunayo ukuthi intathe izindaba zibe lakho ukusebenza kuhle zingathukamezi zingamapholisi. Yizo izinto esicocosane ngazo. Sine sathatha ithuba lokuthi simxwayise ukuthi khona khona khangele cabethe zibe yicabinet ukuthi ihlalo entathele izindaba ezimbazwe ikhangelele. Sicocosane ngokuthi khona sifuna ukuthi besinginedise njengentathele izindaba ukuthi siye ngalokho abathi isilungu i-national employment kanti for the media. Iqembu elingasincedisa ukuthi sike lakho ukuthi sikhulumisane ukuthi intathele izindaba kumele zithole umholo ongakanani.
Singathi singasikhangela baba Ncube, siyabona ukuthi kukhona okunye elingabe likhulume ngakho, ikakhulu lokho ukuthi intathele izindaba ziyabotshwa. Alizange likhulume ngakho khonokho?
Sikhulume ngakho kakhulu, ikakhulu sikhangelele ukuthi sina ekhefweni ukuthethe wakubhala phansi watshela ukuthi khona yena lapha sezi khona uzakhulumisana nabanye amaministri lamapholisa labanye abemthetho ukuthi intathele zindaba azekele zenze umsebenzi wabo. Ukuqomosele lokuthi watsho ukuthi khona kukhabhinethi le ebuyayo uzakufaka akulobe ekufake phambi kaprestu.
Lizakwazi njani ukuthi uwenzile khonokho? Like lakhuluma khonokho ukuthi lizakwenza lokhu ngesilungu okuthiwa yi-follow up.
Ye, silakho ukuthi sikhulumisane laye ngihlangana laye ngaleli viki ezayo ngomvulo egadomu bambizile lake ngitrayina intathele zindaba ukuthi khona bebe la malungelo nokwazi ukukhangela ama-elections labuya. So ngizakufaka kuye ntanda ngomvulo umtshayele imfonayo ngizakutshela ukuthi kuthini. Uqakathekile lo mhlangano ngizabalayo laye ezasebambize khona ngoba ubuya ngemuva kokuthi intathele izindaba eyinye itshayele amapholisa kuthaa.
Ye, so nxa sikhangela sibili kula lo mthetho lo we-data protection lo ngazani intathele izindaba eziningi ziyabotshwa. So-ke lakho khonokho kufikile engqondweni yenu ukuthi likhulume ngakho lijule sibili ukuthi kungani kuyahlupha?
Sikhulume ngakho sibili konke khonokho lakujule ukujule wakuthenzisa ukuthi khona ezakhulumisana labo abanye asebenze nabo khumbula phela ukuthi khona osaqaphilaba abanye kule ministry ezinye zika-I T T ezinye ezingasize ministry of information. So kutho ukuthi khona uthi kula amanye amaqembu la wakhangela eminye imithetho okumele bekhulumisane ukwenzela intathe izindlala zisebenzele kuhle.
Ye, siyabona njalo-ke ukuthi una lo mthetho esikhuluma ngawo i-data protection yiyo lolu phela wangena esikhexeni se-IBA. Libona ngani kulo mehluko yini phakathi kwemthetho le?
Akula mehluko, sikuthilo lokho sihlangane la ukuthi abakhangele ukuthi khona umthetho lo abawubisayo zangobisa nge-text law wakuthi khona i-IBA le esayilelayo ukuthi iphume bayabisa eminye imithetho enjengayona le yokuhlukumeza intathelo zindaba.